nanzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Organization othi nasikhangele ngapha kumhlubo lowesadidi khaya ngathi iZimbabwe ngeyinye bhosi ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyake kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sikhathi esingaphelise esinalayithini. Kodwa njalo kupheleli khonapho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzekanga ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo futhi sinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abe la ukuthi naye lamasuwa phakathi la manzi ma ungathebana kwenza lo mkhuhlane memetheke. So amasithani sama ukuthi njengezimabo sikhula lapho esingalwanti khona indaba yethu profile sinanzela ukuthi ezempilakahle seziqakathekisa abantu bafundiswe futhi ukuthi cha ukuthi ma besenza ukuthi basiphathe njani bangena ezambuzini bageze izandla konke lokhu engifundiswa abona eshodayo ebantwini yikho sibona ngathi lomkhuhlane eZimbabwe khanye yacanda okwedlula phosa amanye amazwe amaningi.
Kulomnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe libona sengathi amanyathelo athethwe lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe.
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesize lomkhuhlane eZimbabwe belisana lawo. Kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asikafike esibangeni esiso sile singasincedisa. Kungani ngabona into esibona ilihlupho kulohlupho kuyikuyama abantu balokuya ngobukhulu eZimbabwe umuntu ongumnyanga ucina esidla loba kuyini ongavalanga kudle ehlelo ezingahlanzekanga ngoto umuntu omnyaka esidobha ezinye izinto ezingcolileyo khonakhona kunokuluhlupho. Okwesibili luhlupho lwamanzi singananzelela indawo ezingezimbabwe emadorobheni lalapho kobulawayo amanzi akuhlupha kakhulu kobulawayo la wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours engenamanzi 45 days amanzi engekho. Kwesithathu engxenye nabantu besimfundiswa isikithi khoxo kibo abantu abakafika abakazwisisa ukuqakeka kokuthi kungandini ezambuzini ageze izandla zakhe ngepensalajini yomuntu.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Kumele siqhubeke nemfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la nga umkhuhlane usuyehlile uhulumente ezimbabwe singami ukufundisana ngoba esikhathi ma ungayehla siyarelaxa sesingasasifundisani ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo umkhuhlane wekholera ukuthi bumemetheke usiya phambili.